sikhangelele ukubana abe ngumuntu ozakuba leqiniso, abe ngumuntu ozakuba le-transparency emsebenzini wakhe, ngoba kuma-elections adlulileyo besiba le-problem eyama-commissioners akade engathi angxolane nezanu PF. Kusifaka esibangeni sokuthi sibe le-disadvantage eyokuthi sigcina sesiluza ama-elections ngodaba oludumileyo nje okuthiwa i-rigging.
Ukukhethwa kuka Justice Makarau sabona kusamukelwa ngabanye benu kumabandla aphikisayo, kodwa lazo kuphikisa sokule lisithi usetshenziswa yiZANU PF. UJustice Chikumba libona esiba ngumuntu ozimeleyo yini?
Ikuthi ukuthemba ibandla elikhokhelayo liku-government njengeZANU PF kusuka kube nzima kakhulu, njengoba usitsho nje ukuthi saqalisa uRichard Makarawa simthemba. Kodwa ngiyakhumbula nje uRichard Makarawa engena kulesiyana isikhathi sasivele singabantu ababe sithi sifuna ukuthi amabandla wonke akuthi i-NU abe lama-representatives abo, kube lokubhalansa okuthize okuphosa kube nesilinganiso se-COPAC whether sasilama-co-chairs. Unfortunately sayenzakalanga kulokhu zenimkuzeke, kwagcina sokungene umama uRichard Makarawa owagcina esisenza ubungilimbani bezanu PF.